ikhafu ayikaziphenduli aphile kuyirefa yibo bathiwe bayaphendula okuphumelele kibo ukuthi iyahamba njani nasabaphendula sifiki siyacela ukudlalela ebabakhulu
ubangayala sibili liza kwenza njani babakhosela
phela nqathe liyalike phela ikhafu yiyo phela ebona ngokudlala kokubhola kwe-Afrika yazonilalile loku abasitela khona
singathi kodwa sekulike lakhuluma lamanye amazwe ngakhona ukuthi nxa ngonakala eZimbabwe kumele lidinge inkundla kumbe kwele South Africa kumbe eBotswana akusitshela ngakhona ngamafishane
kulamanye amazwe sasixukusana nayo ezikebhengele kodwa sesibele emihlangano eminingi njalo lohulumende yena uhulumende sesiqalile ukulungisa ama-pediament yikho sabhaluleka sathi hhayi liyabona ke umsebenzi uqalile nazi incwadi ezisiziwe nguhulumende ezitshengisa ukuthi umsebenzi uzenziwa so sicela ukudlalela kwezimbabwe
siyabona ukuthi-ke idala lephalamende belicele ukuthi libuye khona ngale likhulume ngakhona kokwenzakalayo lina alisahambanga liyenze njani ngakhonokho
silogwalo esathi libhalelwe iphalamende ukuthi sibuye siyohlangana labo sixoxe ngamastadium namuhla sibabhalele incwadi izolo sathi asingelisi ukubuya ukuthi sixoxe ngodwa lolu daba sicela ukuthi ilanga lolu daba silithele phambili.